kwakuqala kwakumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 i-$540. Yindaba sisithi imali leyi sayijonjelwa. Imali leyi esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 bond is equal to $1. Kuthethwe kubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540, kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyibisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000, i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina liyi-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyetshaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukumezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa. Bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubeka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyaswela ukuthi abantwana bebagadele ama-private lesson. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, ekayenzi lutho. Pho thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kahle, sekushona sekuhambela amanga sithi siye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi. Sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ngestatement esisifakayo nxa sinayanga emsebenzini, utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiqotha imsebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende esikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende engxenye lasebazalini?
Okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma ne-Public Service Commission, eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council, ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasinyelele. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini, akhulume ngokuthi usenikeze isisebenzi i-100% yemali engekho. Singaye esikolo kuthiwa 100 times 0 is equal to 0. So 100% of nothing is nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.